So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuMfumfu 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni. Kodwa siyakwazi ukuthi izalo PF yipho abakumeleleyo khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili ezizaba khona eZimbabwe kuba kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka.
I-CCC wakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sekufuna ukurikonvina ukuthi bebona i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwe.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi abe-CCC bayenga uZulu. Lika phansi iqembu le-Highlanders Football Club emdlalweni wenkezo ye-Chibuku Cup. Zalethulela izabatha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili eziza kuba khona kwele Zimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka. Bathi balithemba lokuthi inhlanganiso ye-Southern African Development Community izabanceda ekuqhubeni olunye ukhetho loba ibandla le-ZANU-PF lisithi kabakhohlwe ngezokhetho. Enye inkokheli yenhlanganiso le isanda kwenza umhlangano we-SADC Troika okukhulunywe kabanzi ngokhetho oluqhutshwe kwele Zimbabwe ngoNcwabakazi. Abazi ngokwenzeka le emhlanganweni lo bathi kwamukelwe okwethulwa yi-SADC Election Observation Mission eyathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Kukhangelwe ukuba okulotshwe yi-SADC Election Observation Mission eyayikhokhelwa ngumnumzana Nevus Mumba wakwele Zambia kuzanikwa uhulumende wakwele Zimbabwe okhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa othi kalusoze luphinde ukhetho kwele Zimbabwe. Paul yangaphi ele Zimbabwe? Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele nkosazana Barbara Kwangwara okubandla le-CCC lomnumzana Guta Msanka ilunga le-ZANU-PF.
I-SADC yakhipha i-report ukuthi ukhetho lwalungekho free and fair and credible. EU yakhipha i-report enjalo, ama-church yakhipha i-report enjalo and lokho sime khonapho ukuthi khona ukhetho lumele luphindwe ngoba ziningi izinto ezayenzakalayo ezazingamithi i-criteria yama-elections both eZimbabwe lase-SADC. Asimanga, asithulanga lokho sikhuluma Gibbs, ngiyakwazi ukuthi abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni. Kodwa siyakwazi ukuthi iZANU-PF yipho abakumeleleyo khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu bese bekhuluma ukuthi i-CCC ilo dlame kumbe i-violent. Lokho-ke asoze sikwenze ngoba thina silibandla elikholelwa ekuthuleni, silibandla elikholelwa ukuthi udlwangudlwangu abuyakhi ilizwe, silibandla elikholelwa ukuthi ukukhuluma kuyaceda yonke into. So I think nakubona ukuthi uPresident Nelson Chamisa wathuma iqula lakhe emazweni ambalwa e-Southern Africa ukuthi bekhuluma izikhalazo zethu ngokhetho, mayelana ngokhetho olwadlulayo olukamhlaka 23 August. Engithemba ukuthi yinto ebalulekileyo ukuthi siyenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke nkosazana Gwangwara. Singene kubaba-ke uGuta Msaka webandla le-ZANU-PF. Ye, ubona njani khonokho-ke okhulunywa ngumama lapha Msaka?
Kuyamanga mangalisa asibili okukhulunywa ngobabra sibona i-election le-election ebuyayo i-CCC yabe ikhala isithi jointelwe election and election babe besithi bajointelwe okumangalisa yikuthi ungakhangela okwamanje ama-MP wonke awe-CCC bona bathi bawina ama-councilor athi awina awina kuhle abafuna ukuthi kuvothwe kuqaliswe kutsha awe-CCC ama-MP athi hayi thina sawina kuhle wena babajamisa wadliwa wedwa asifuna ukuphinda ngoba izimali zokuphinda asilazo kodwa uChamisa yena uthi yena eyedwa nje nguye owajwentshelwayo into esimangalisayo thina sibili njengabantu beZimbabwe ukuthi kanti indaba etshola ekhala ngokutshontshelwa isadika abayitshoyo ayengumuntu oyi-1 lo othiwa ngumumba lo abasemyaleni laseswathini ukuthi ebe yi-observer esikwaziyo sonke ukuthi wayele mishini yokudiscredita ama-election eZimbabwe engakafiki i-report ayifakayo i-report eyaziwayo ukuthi yavela ku-ZIT Zimbabwe Institute for Democracy word by word, paragraph by paragraph into AI sitting is long it was premeditated report I saw reporters into Ezanza Ranayo ground ngakho ke sibona ama council of ministers awe SADC esesenza amhlophe kuZimbabwe ngoba bayabona ukuthi ukhetho lwenza free and fair ungakhangela i United Nations ayigijima ukwenza amhlophe nxa engaphiwa ngama report ngama observer mission acheneyo yezwa okwakhunywa EU yezwa okwakhunywa even EU la ikhuluma bethi hayi ukhetho lwali free and fair kodwa kulezinye izinto lapha lalaphayana okumele ku-improve lokhu yinto esibonayo amazwe wonke nxa esenza ama-election ukuthi akula election abi-perfect even yona i-America sikhangele yayingela election eyayi-perfect so nyamangala ukuthi lokho abakutshoyo ukuthi batshontshelwa batshontshelwa ngubani engafuna ukutsho yikuthi i-CCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sekufuna ukureconvina ukuthi bebona i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwa
yesubavumlaokolaampila
yaqalisa kulesi khathi
ngena khonapho ke mama utsho khonapho yamuzi uthi uyakhuluma ubaba umsaka phosela khona
okokuqala ngithanda ukuthi ngithi ukukhuluma ngobaba umsaka yilokhu abakubiza ngesikhiwa besithi yipropaganda and izanu siyayazi ukuthi yintshantsho yepropaganda okwesibili ama-MPs nama-councillors awe-CCC azange akhuluma ukuthi bona angene ephalamende because bona bawina uChamisa wadliwa kwakuyi-decision eyephathi ukuthi and ikhokhelwa ubaba uChamisa yena ngokwakhe wathi abahambe ephalamende abahambe ekhansilini bayendela abantu andibana ngapha sisilwa ukuthi ukhetho lonke nje lwalungekho lalungekho fe so lokho kuthi bethi khona ama-MPs athi khona uChamisa wadliwa ngamanga lawo ngamanga jips and yinto ezwisa ubuhlungu kumbe into ezwisa usize ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezinjalo uthi ukhetho lwatyonje lwatontomba lwatontwa kumnangagwa isadaki umuntu oyi-1 ngamanga ipropaganda ubumba wayerepresenta
i-way forward eZimbabwe ilula kakhulu yikuthi sonke thina sisapothe umongameli owakhethwa ngabantu beZimbabwe ukuthi khokhele iZimbabwe ubaba uMnangagwa sonke sifake amakhanda ndawonye sicase ukuyakha ilizwe lethu njengoba sitsho ukuthi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi balo laba abanye abadliwayo kule polati ekhona i-political actors dialogue bengene khonapho labo benegotiata bekhonapho abafuna ukuthi kungene lakho ku-government yikho kuphela okuseleyo kade sukuthi sisebenze sibantu banye siyakhe ilizwe lethu sisiqhubeka sisiya phambili
lapha liziwe umnumzana kutamsanka okubandla le-ZANU PF lunkosikazana Barbara Gwangwara ilunga le-CCC uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abantu ole-civil protection unit ludinga abantu abambalwa ejakari okubhubhe abalitshumi lantathu 13 engozini yomgodi webay horse mine ngolwesihlanu kusihlwa Isiphathamandla sohlangothi lolu zitshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi okwamanje sokuhlengwe abantu abangamachumi amabili lanye 21 abanye babo kababonakali. Abaku-Miners Federation of Zimbabwe bathi kulakho ukuthi kubhubhe abantu abafika phose amachumi amane 40. Zangangeni kusigaba esilandelayo sikesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakule Russia umnumzana Vladimir Putin usetshele omunye wabaku-Wagner Group ukuba akhokhele abanye abakunkampanile abalwisana lohulumende wakwele Ukraine. UPutin wenza lokhu kulandela ukubhubha kwa-Evgeny Prigozhin wayekhokhela i-Wagner Group wabhubha engozini yendizamtshina kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Umnumzana Jimmy Jakarta wayengumongameli wakwele-Amerika useleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 99. Ukata uhlala endaweni yokuphumulela asebekhulile. Umongameli Joseph Biden lomkakhe uJill Biden bamenzele amhlophe. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kwezamasiko lo mama ohlala eBhilitani uzazitsho ukuthi ungubani?
Bintani balaleli, Bintani babadube, mina ngihlanjiwe Sibanda, uMrs. Tholi.
Ye, Masibanda, akusitshela ukuthi abantwana khona ngapho-ke eBhilitani libakhulisa njani njengoba siyabona ukuthi kukhona ongani kuyahlupha?
Yeyi babadube, kunzima abantwana abathese days abasafanele ngesindlela abantwana abakhula ngesikhathi sethu. Kakhulu lapha emazweni abantwana abazalelwe lapha lo bangazalelwanga lapha ibuye vele ekhaya wazokhulela lapha esuke adopte umthetho walapha emazweni. Kunzima abantwana, umthetho usuka ube sezandleni zabo ukwedlula abazali kulelela lapha emazweni.
Akuchazise sibili ukuthi kuhlupha kanganani, kuyini ngani abantwana abakuphatha kuhle kulokho?
Kuyahlupha babadube ngoba umntwana usuka sengani nguye oyincharge ukwedlula umzali. Awula wedwa ungumzali emntwaneni, uyayesaba ukukhuza umntwana engumntana akho, umntwana ebe nguye okubusayo endlini yakho. Uthi uthi uyakhuluma ekutshela ukuthi ayi normal rights uzamthini. And le influence akhona eningi vela esikolo khonapho nxa they discuss about those things ukuthi vele nxa ungikhaya abazali bakho bekumele bekutreate njani njani. Ubana ngabatshela iview yakhe labana abangane sebemtshela ukuthi hayi vele don't accept it, go and report them. Bemtsheleke ama-channel wonke ukuthi nxa ungakwazi hambe report usuke lapho uye lapha. Bem-encourage ngezinye indlela ukuthi umntwana nxa esefika endlini lapho sedelela umntwana uba lo mntwana ulapha emazweni kusuka kungani yijele.
Kuba nzima, ungeke vele wamkatha, ungeke wenzani vele akwakwenzi.
Ukumkatha ebonakale esehluzukile kumbe sele bruise. Anti sasa uzabona sebekuvakatshela usubiza esikolweni. Kuhle khona umthetho, but umthetho wangikhona babanika kakhulu.
Pho manje
babanika kakhulu abantwana bebezicona sebedelela vele ukuthi umzali abampontu kuyini ngoba umthetho wabo bawazi.
Pho manje libagoba njani nxa sokunjalo?
Yikuzama thuba, yikuzama nxa uvele ukhulela esintwini. Yikuzama. Abanye bayabehlula sibili straight away bezegcine bebathathelwa abantwana. Omunye yena umntwana lo bengathathelwanga yena yedwa ivolunteer ukuthi vele angisafuni ukuhlala nabazali bami.
Ye madoda, phosele ukucina ke.
Kahlethi angisafuni ukuhlala nabazali bami, vele angisafuni. Babe sebe-influence vile anti bamtshela ukuthi vele suka uzahlala ngcono, uzathola ama-benefits akho, ubabe bekukhange kulabantu abakukhangelayo. Ekhohlwe ukuthi umzali ngumzali. And from there ngavele suke babadube kuphendukeni kwakhe vele kasalungi futhi umntwana wankona seke wahlala kuma-social services. Angeke ze kulungele futhi.
Hayi kulobo
yikho abafunda khona futhi ukungezwa ngoba nxa sebefika ku-teenager age naliyana sebefundisana okugwayi into ezingayisizo kabafunda khona konke ukungezwa.
Ye, siyakuzwa kakhulu ukuthi sikhathi sesidliwe ngomangoye. Phosele ukugcina khonapho-ke imzuzwana khona kuma.
Ye, ngafake example but is it 6 years ago ngeke enze ngikhuluma ibizo kulomunye owashiya umntana ke lapha khona ukuthi lathi abantu siyasuka sithathele izikhiwa phezulu ukuthi hayi sesisemazweni angifuni ukuhlupha abantu umntanami njengoba ngifuna ukuya ekhanza vakatsha ngishiye kuma-social services. Uthe ejike vele ekhaya umntwana afice selihlo ngandlela. Umntwana wathi hayi vele impilo yami omphilisa yona baba. I see umpilo ya abusing me. I think I'm happy here.
kunzima.
Mm.
Hayi kunzima. Vela kulungiseki lokho, ngeke kwakulungisa angeke.
Ah, lapha kunzima baba, dibe ngumthetho usezandleni zabantwana. Usezandleni zabantwana, umntwana nje uyakutshela yonke into ayifunayo.
Hayi siyamuzwa ke umama lapho yakhuluma ngonkosikazi ihlanjiwe Sibanda Thole. So ke sibonge kakhulu ungadinga kusasa zabe sikudinga sihlale sikhuluma ngakhonoko ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hayi kulungile baba tivela mina imbongile ngibonile balaleli.
Gcina masiko we. Owangusenziwe manje.
Wa manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngiqhubekela phambili ngifuna lokhu sikhangela udaba esaluqalisayo kuviki ledlulileyo olomthandazo. Namhlanje ngizafuna sikhangele kuMateyu chapter 6 iverse nga-9 lo-10. UJesu ukhuluma labafundi bakhe lapho ebafundisa ngomkhuleko ukuthi kibo kumele likhuleke kanje. Baba wethu osezulwini, kalidunyiswe ibizo lakho, umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini. Singakuleven ithi siphe lamhlanje isinkwa sethu sansuku zonke, njalo sithethelele izono zethu njengoba lathi sibathethelela abasonelayo, njalo ungasingenise kulingweni kodwa usisindise komubi. Umkhuleka uqakathekile ngoba nxa ungakwazi ukukhuleka ungeke wakhulumisana lo Nkulunkulu. Ukukhuleka kufanana njengokuphefumula, ukuba isiKristu sakho nxa singalamkhuleko sivele sona sifile. Ngoba uNkulunkulu nxa ukhuleka laye njalo akawuphongi ukukhuluma kuphela uwedwa, kodwa kumele ukhuleke umelele ukuthi akuphendule. Lapho uJesu sihlangana laye echasisa izinto ezithize eziqakathekileyo. Okokuqala, usebenzisa ibali elithi baba wethu osezulwini. Leli bali elithi ubaba, umuntu ongubabakho umuntu olobudlelwane laye, njalo lobudlelwane laye obuthize. Ubudlelwane lobu beyakuvumela ukuthi kungabe kuyikuyini alakho lakho ngokwakho. Ubudlelwane lobuyana kuyafana nokuthi mina abantu abami nxa befuna ukudla abaqali bebe bethi baba sicela ukudla insuku zonke, bathathi baba sicela ukudla besethatha ukudla efrijini besenzele. Bayakwazi ngabantu abami, ngakho-ke balelungelo lokuthatha ukudla labo badle khonapha endlini. So nxa thina sisiza kuye uNkulunkulu sisithi baba wethu osezulwini, sihle sifake ubudlelwane obuthize naye laye obokuthi ngubaba wethu. Ngakho-ke silelungelo lokuza kuye sizocela izinto. Lokwesibili, siyananzelela ukuthi uJesu siqalisisa njalo esigabeni sokudumisa uNkulunkulu, ayikhona isigaba sokucela. Uthi kalidunyiswe ibizo lakho. Abantu abanenxabesiwa uNkulunkulu bafuna ukuzocela kuphela, baba ngicela lokhu, baba ngicela. But lapho uJesu sitshengisa ukuthi singaqalisa ngokuthi kalidunyiswe igama lakhe, siqalisa ngokumkhonza. Okwesithathu, thokozisa ukuthi ayisitsho nje kuphela ukuthi sithandazele ukuthi hayi ngifuna imota kumbe ngifuna lokhu. Kulabanye phela abaqina ngakhonokho, ukuthi umuntu uqina ngokuthi uNkulunkulu unika lokhu lalokhu. Kodwa laphana sibona uJesu sithandazele ukuthi umbuso wakhe uze lapha emhlabeni njengoba ukhona ezulwini. Futhi sithandazela izinto zombuso, sithandazela ukuba kusindiswe abantu, sithandazela ukuthi abantu bangahlukuluzwa bathole intokozo, sithandazela izinto ezikhona emazulwini ezulwini ukuze zibe khona lapha emhlabeni. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kusitshengisela ukuthi inhliziyo zethu nokukhangela kwethu sikhangelela ukuba intando yakhe iyenziwe. Umthandazo uqakathekile empilweni zethu, yikho ukuphefumula kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
basithandazeni baba igama lika Jesu vuselela abazalwane vuselela abalaleli bami vuselela ibandla ukuze umthandazo siuthande baba sivuselele usinike phakathi kwenhliziyo zethu ukulangalela njalo lokuwomela ukuthandaza ngaso sonke isikhathi baba sesibongela ukuba uniyokhulumisana lathi ngasithandaza njalo ngalesi sikhathi sibeke ilizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho ukubulibusise kube nokuthula lokuqhubekela phambili egama lika Jesu amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalondaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine ngomnyaka ka-2021. Imagazini le inceda abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo ukubazisa ngezemisebenzi.
Into yangenza ukuthi ngiqale imagazini leli ngabona ukuthi abasakhulayo babe senhliziyweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi lami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo ikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa kabanaki kakhulu abasakhulayo lapho bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala so ngabona ukuthi hayi indaba le ngiyayiqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi induvo ohlangane lazo ukusukusela ekuqaliseni emagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba lokungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzilani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiprojekthi yesikolo yini le oyenzayo. But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani. Umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings, ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Koba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intitheli izindaba kwakungelula even lakathi esi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli ezindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi. Kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo enje uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna ukuqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungawenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Emily Ncube olugwalodaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabo Kancube.
Tabo kakhulu Tabo Kancube ube lo isuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu lelinda zinqotshwe nge 5 ka 3 ngemva kokutshaya kwembeko njalo uLinot Chikuwa ngoyobanjelwe nguNozinti weCape United uAshley Reyners isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa 2 ka 2 ngemva kokuba iqembu leCape United lihlohlelwe nguClive Rupia kanye loJoseph Thulani ngehlandla lakuqala lomdlalo kwathele Highlanders lihlohlelwe nguMbongeni Ndlovu kanye loAndrew Mbeba ngehlandla lesibili. Kusigaba sesemifinal iqembu leCape United lizadibana leDynamos lona elinqobele FC Platinum nge 5 ka 3 ngomgqibelo. Kwenye isemifinal iqembu leBlack Rhinos lizadlala leLengezi Platinum Stars ngemva kokuba iLeRhinos linqobele Chicken Inn nge 2 ka 1 ngomgqibelo. Kuthe leNgezi litshayele Herentals nge 5 ka 4 ngemva kwembekwa namhla eNational Sports Stadium. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uJoseph Njanji uqoqa loSimba Rusike owayengumgadli wamaqembu abalisa eleHighlanders, eleDon Groove, Japan Mine kanye leAmazulu. Uyazisola ngakwenza kulandela ukubukwa ngabantu esadlala umdlalo wenguqu.
Urusike uhle wakhanya esasengumfanyana ukuba uletalenta kwezemidlalo njengoba ihle waqala ukuphatheka kwimidlalo ebalisa ukugijima kanye lowenguqu esafunda eLozi K Primary School.
People used to say teacher gijima, but mina ngagijima kulani. I remember ngisechayela ahead of me and Spinners. It was quite challenging, you know, but when I tell people, Peter Ndlovu gijima sonke primary. Gijima sonke primary, we happened to meet again with my Highlanders juniors. We played alongside the Highlanders juniors. Well, Peter then graduated to the under 16s ahead of us.
Urusike udlale kumaqembu abasakhulayo weqembu leHighlanders wazwabiza kuqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa lapho akhethwa uba ngukapteni. Uthe leminyaka elitshumi lathoba nembili wathathwa ngumoyi Roy Phiri wadlala kwele Botswana lapho adlalele khona amaqembu abalisa eleTafic kanye lele Haboron United. Ekuphendukeni kwakhe uqembu leHighlanders efika waba ngomunye wabagadli abahamba phambili elizweni kodwa ucele ngasazwanani lenkokheli yeqembu ngenxa yokuba lihlongandlebe.
Kule story kwaHighlanders captain by name basebethetha uMadimbe uthanda ukoti Madimbe decided to take us to Emasoti andalenanezasengejena ngengathifa second engabe ngibalela namaplayers batransporta in loads bonke babengenafoni abayngatha abatransporta abeelabetown zabilenkab thengela utshwala azijabulou that was one of the reasons I fell out ezini kuthi sometimes kungasingobancane ungabaluka iyimadlana ukulotikhulika of which I would discourage these young men bengangeni ulaini enjalo. You should look for people who guide. If I had listened to my elders,
ekusukeni kwakhe uqembu leHighlanders uRusike ubebizwa ngegama elithi Mdududu ngabalandeli beBhoso. Udlalele iqembu leThorn Groove okuliqembu lelokitshi lapho akhulele khona. Kusuke lapho waya kuqembu leShabani Minor yikho lapho ahle wachwala khona.
Wena eShabani asengena emhlabeni, yabona sometimes ungangena ngathwala so uyalahleka. Ya amkalangada ngikhola imali yami enhle angizinathelenhohlela. Under my color, I left the house when I was offered 400 houses in Shabani.
Esebalekezi uShabane uRusike ubuyile wadlala kuqembu leThorn Groove wasethengwa liqembu leAmazulu waliphathisa ukuba lingene kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Ekutshiyeni kwakhe ibhola uhle waba yindlamanzi ebivula iphinde ivale ibhawa kodwa wenelisa ukuguqula impilo yakhe abantu bengakholwa njalo kathesi usengumzalwane okhonza ukuba ndlale Apostolic Faith Mission.
I had so many offers zokulanda. Parties became more. Now I'm that person who's being invited again. You know, but God knew, I'm telling you, when the spirit of the world is upon you, you don't change and you're not moved by the world. Why? Some would cause it. What is it? So I said, Christmas passed. It was coming to each other, it was around the film. And people were anticipating, some were saying, I never came.
Ngemva kokulungisisa impilo yakhe uRusike usebenzele iqembu leHawumayini engumsekeli kaPhilani Biffi Ncube njalo ube yingxenye yeqembu lelo ngomnyaka lapho elimele khona ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Uke waqeqesha njalo abadlali abasakhulayo beqembu leHawumayini ebelidlala kusigaba sikaDivision 2. Kulezi nsuku nguye unobhala webandla le-AFM elingenela endaweni yeNorth End njalo uthi ulesifiso esokuba athole iqembu lomdlalo wenguqu angaliqeqesha ukuze achathekele abasakhulayo ulwazi alu phetheyo hatshi ngomdlalo wenguqu kodwala ngempilo. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
siyawa wakulu ke njanji sikuwa na paote lula mtanje wali valisa umtembo stemba ukipstube lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.